Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathele lithuba lokubonga uJohn Kakhandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lo uhulumende omanyano bayaphupha, esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zokwakha ilizwe. Abantu abathoba munemunye naye babikwa befele engozini yokudilikelwa umgodi owenjiwa igolide owe-Bayhawks Mine oseJegutu. Lokhu kulokudonselana kwamalunga edale lePhalamende leMelika, awamabandla amabili athi elamaDemocrats lelamaRepublicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukubana anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lohulumende womanyano bayaphupha nje, esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zakhe zokwakha ilizwe. Lokhu kutsho emhlanganeni oqakathekileyo wedalela phezulu ele Central Committee lebandla lakhe ele ZANU-PF owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ingcitshi kwezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe, ikakhulu i-CCC leZANU-PF, ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekanele leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje kabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke khuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe, hatshi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Ngiyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela, sesenze ukuba abantu balime bezisuthise basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi kulusizi ukuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi, bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile, sebesiyaxoxa abathi i-dialogue negotiations.
Lokhu kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, yena othi ukukhumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-PPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu, especially kuma-positions, ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Liberty Mhlanga uthi okuthiwa uMnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama-elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama-elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo-ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lo ozanqoba ama-elections uzayenza uhulumende. ayitsho ukuthi lo ozadliwa kuma-elections uza khulumela ukuthi kube le-GNU. I-constitution yethu ayitsho ukuthi kube le-GNU. So ngokunjalo-ke laba bathi bafuna i-GNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonokho.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela i-Central Committee wanamhlanje ube ungowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe lisithi loba nje ilizwe lilezijeziso zomnotho lizimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudiliyelwa ngumgodi oyenjiwa igolide oebayhos 9 osechekutu. Lumgodi ubikwa uphansi kwenhlanganiso yomanyanawo owezimbabwe Miners Federation. Umsebenzi wokuhlenga abasaphilayo kanye lokuphumisa izidumbu zabafele phakathi ubikwa uqhubekela phambili. Inani labafileyo libikwa lingaba liphezulu kulalelo elazakalayo kwamanje njengoba sokuhlengwe abantu abahlanu phakathi kwaba bangamachumi amane lambili 42 abadilikelweyo izidumbu eseziphunyisiwe okwamanje ngezimbili.
The Voice of America.
Lokhe kulokudonselana kwamalunga edalela eParliament leMelika awamabandla amabili athi elama Democrats lelama Republicans ekupasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuthi anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Lokhu sokubangwe ngamandla ikungavumelani bona bodwa ngokwabo kwamalunga ama Republicans kusibopho sinye. Kulamanye amalunga alihlekana aphikisa wonke amaqhinga eza lomlawuli wabo uMnumzana Kevin McCarthy emizameni yakhe yokuxazulula inkinga abalazo eziguqela ukuthi kuhlawulwe abakubutho kuphela kumbe njalo izisebenzi zikahulumende zihlawulwe okwensuku ezingamashumi amane lanhlanu 45 ezilandelayo. Inkulumo ziqhubekela phambili iParliamente ngehluleka ukuvumelana namhla phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi kumbe zisebenze zingaholi kuze kube lokuvumelana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fowembula.
Lamlela ndwandwe.
Izakamizi zasewange emangweni wakumvuthu mpumelelo lehlanganani sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi ubuhobe kumbe ilantana kamara esenza amaxuku ahaqazayo njalo adlephayo. Ubuhobe bubangela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uzulu walumango uthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana kamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi walolihlelo uMnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo lazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labo mama labo baba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu wenza kube kuhle ngoba lathi singakhangela sokuthaya izihlahla ngoba ilantani ikhithiwe lapha kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga ka kwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lwendlela zokugeqa ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo elezinyamazana izilwane ziba khona, indlovu ziba khona, okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni, kwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho. Kumbi indlovu ikunyathelele lapho ngoba kawutshungubali, siyakubamba izigqoko sikuhaqaze uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelele ukuthi ziyachotshwa amehlo, ubwelo buyana buyangena, zibe sezisiba zinkomo ezivulawa ngamehlo sezisiba iziphofu masinyane. Inkomo zethu sikhaliswe ukuthi zigcwele ukube zilokhu zibula ngamehlo, inkomo seziziphofu, silahlekelwe zinkomo eziningi zingasaboni. Inkomo ngeke igijime ibalekele isilwane njengoba ngitshile ukuthi indawo yakithi le ilesilwane. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase BH10 uthi sibisa abantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sichiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathi lapho esibuthelela khona amadenje, lapho esitshaya khona amadenje siprune izihlahla, sihamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi ihlahla lelana nxa libohlile la ihla phansi. So kumila utshani, utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Siyiquphuna konke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo lubuyile lwemalima lokho ebobuya lolwazi, sasingakwazi ukuthi into le iyingozi kanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalima lokho umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugecwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Ingcwethi zomkhuhlane owemvukuzane ehlasela abesilisa i-prostate cancer ziveza kubana lokhe liqonga inani labatholakala belalo imvukuzane kanye lasebelahlekelwe ngumphefumulo eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abesilisa abeleminyaka esukela kwamathumi amane kusiya phezulu bahlale besiyahlolwa sikhathi sonke ukuze bazi isimo sabo ngale mvukuzane. Udokotela Josephat Chiripanyanga osebenza ezimele utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sisasephansi kakhulu isilinganiso salabo abaya ezibhedlela ukuyadinga usizo lapho bethe bananzelela ukuthi kukhona ongamanga kuhle emizimbeni yabo loba ukuhlolwa ukuze bazi isimo sabo.
Masibokhangela obaba bethu lapho eZimbabwe vele abathandi izinto zokubona odokotela, vele ababuye ukuthi sibahlole ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bale prostate yenza yini kumbe abala.
Uqhubekele phambili udokotela Chiripanyanga ethi uZulu kumele azi ukuba limvukuzane ivame kakhulu kwabensundu kulabamhlophe.
So vele siyathi nxa usule 40 years usiya phezulu hambani kubodokotela kumbe emakliniki kumbe esibhedleleni liyekhangela ukuthi alidla yini i-prostate cancer. But kakhulu kakhulu nxa usufike ku-60 years, khonapho siyabona ukuthi i-prostate cancer vele lapho eyaba khona vele more common. So nxa sufike ku-60 years, hambani ezibhedleleni once a year at least liyekhangelwa lani ukuthi alila prostate cancer.
Inyanga kaMpandula yabekwa eceleni emhlabeni jikelele njengendlela yokukhumbuza lokusabalalisa ulwazi ngengozi yokuhlaselwa imvukuzane ye-prostate cancer. Abenhlanganiso etholisa ulwazi ngemihlobo echiyeneyo yemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe, CAZ, bathi kungalesi sizathu besebenzisa linyanga kaMpandula njengethuba lokuqhuba imikhankaso lenhlelo ezengeziweyo ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane le-prostate cancer. Umnumzana Love Mo Makurirofa, isiphathamandla senhlanganiso eyekhazi, uveze ukuba inani labalaliswe phansi labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-prostate cancer liyaliqonga elizweni.
According to our statistics from the Zimbabwe National Cancer Registry, Zimbabwe recorded
ugwalo lweZimbabwe National Cancer Registry luveza ukuba abantu abayi 7841 batholakala belemvukuzane eZimbabwe ngomnyaka ka-2018 abayisilinganiso sokulitshumi lanye ekhulwini 11% babo kungabatholakala belemvukuzane ye-prostate cancer, okutsho ukuba i-prostate cancer iyanda ebantwini.
Umakuriro fauthi okudanisayo edabeni lwaloba yiwuphi umhlobo wemvukuzane elizweni, uzulu weZimbabwe ikakhulu obaba bandise ukuyadinga usizo sekonakele kungasekho okungenziwa ukusiza lowo ogulayo.
As the Cancer Association of Zimbabwe, we usually carry out programs on cancer awareness.
Thina njengenhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe sivame ukuqhuba inhlelo zokulumikisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuze sifundise abesilisa ngokuqakatheka kokuyahlolwa kusasemasinya.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Bongani Moyo oleminyaka engama-55, uthi wavuleka amehlo ngemva kokulahlekelwa yisihlobo esakhulelwa yi-prostate cancer ngenxa yokuphuza ukuyadinga usizo.
Enye into futhi engayibonayo ukuthi ukuyacheka, ukuphonga uyacheka nje kunzima lapha eZimbabwe, yomkhono wakho nomike kakubi. So ukuthi uphonga uhamba nje esibhedlela ukuthi ngifuna ukucheka ukuthi nge-prostate ubhadala izimali, kuba nzima-ke kithi lapha eZimbabwe. Kukanti sesihamba nxa sesigula nje.
Umnumzana Victor Dube waseHarare yena uthi kubalulekile ukuthi obaba bazinanzelele izibonakaliso zale mvukuzane njalo baphange badinge usizo lapho sebenanzelela abangakuzwisisiyo ngemizimba yabo.
Lokhu kuyakhanya ngoba nxa echitha amanzi kuyabonakala ukuthi hhayi angisachithi njengensuku zonke. Kuningi ongakubona ukuthi hhayi lapha akumelanga kuhle. Njalo abantu besilisa silodubo lokuthi ngezikhathi eziningi izinto zempilakahle kasizikhangeli kakhulu njalo asinanzi ngazo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora osanda kubekwa kulesi sikhundla ngemva kokhetho olwenziwa kunyanga edluleyo uthi usadingisisa ukuthi azwisise ngesimo semvukuzane ye-prostate cancer kulabo abekade bevele bekhona kulolu gatsha njengoba yena esasemutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Okwamanje-ke wothi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Given Moyo, ongomunye wamakhansila amathathu nje kuphela ilizwe jikelele awebandla le-MDCT abanqoba kukhetho olusanda kwedlula.
Mina
ngabuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela ithemu yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi ngibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MTCT ayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumbele usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa akangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kulezinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe senza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuze neza insuku. Kwendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi nge-Early Childhood Development Centers swe sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu ama-health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So kuzasetshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RDTF roads njalo lama-roads okuthiwa esingathi ngama-access roads awe-council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo bekungu-councilor Given Moyo ongwebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos lele-Black Rhinos asefinyelele esigabeni se-semi-final emncintisweni wenkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kwemidlalo edlalwe namhlanje emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lalo daba.
Iqembu le-Chicken Indian linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos ngaseluveve kuthi ngasemandaba iqembu le-FC Platinum litshaywe nge-5-3 ngele-Dynamos ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1. Kweminye imidlalo ye-quarter final ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Cape United ngase-Barber Fields kuthi ele-Rentals College lizancikilana lelengezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Highlanders lele-Cape United adibana ngemva kokungadlali kuhle kwimidlalo yedluleyo ye-league kodwa umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kulo mehluko omkhulu phakathi komdlalo we-league lo wenkezo.
Like imbejo. So, you know, you have to give your all for the cup game. We want to tell our supporters that we will do our best. Let's not dwell on amadifis na asimelao. Let's look at the game, game by game. Let's look at Caps and see what we'll play with them. according to how we've trained them.
Iqembu le-Islanders linqobe kanye kumidlalo yalo emihlanu edluleyo ukuthi eleCapes lona selilemidlalo yithoba munemunye lisehluleka ukunqoba umdlalo weqembu le-Islanders uMelika Ncube laye uthembise ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine.
Thina into sisitshelana nje njengama-players ukuthi sizama ukuphusha ukuthi yonke igame ukuya samufaka ama-smart goals sithatha ama-point njengale yikhapu so sizama ukuthi siyenzelwe ngombhejo yethu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku yile lizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Nyakenye iqembu leBulawayo Chiefs yile liphakamisa inkezo kodwa lisenelisanga ukuyancintisa iAfrica ngoba ilizwe leZimbabwe belimisiwe ukuphatheka kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele FIFA. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge 4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa liqembu leBotswana isikhathi besiphele le kuyi 1-1 la maqembu abedibane kumdlalo we-Invitational Independence Match khona le ngaseBotswana. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje sihamba lomculi we-hip hop uJustice Ndebele, yena ozibiza ngegama lokuthi uJCB emculweni. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Oh yeah. Bakula bemfihla laba bantu. Oh yeah.
I have to
call KJ. Bakula bemfihla laba bantu baya fake. When they see me got a no buying paper. Abantwana bakhona sebengena umswenya. Nabangane bakhona baqala ukunyamalala. Angisathe
ngidabuka esigodlweni sako sigola i-village intshamathe under uChief Sigola. Yikho la ngikhulele khona, ngayenza izifundo zami ze-primary level, ngasuka ngayofunda edolobheni lakwaBulawayo phakathi esikolweni abathi Mzilikazi High School, lapho engenze khona i-high school level yami. Ngase ngirelocate ngayohlala endaweni abathi Benside, yikho lapho kuba introduced to music, ngaqala ukwenza i-music.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngitholakala ku number ethi South Africa 0782661657. Kube sokuthi bangangithola futhi na kuma social media platforms, Instagram ngitholakala ngo JCBRSA, JCB_RSA, same to ku Facebook ngitholakala ngo Justice JCB or JCB. Yikho lapho abangaxhumana nami khona. Kweze Zimbabwe inombolo ngitholakala ku 0777082083, and then kweze South Africa ngitholakala ku +27742661657.
Yela wapha amazwi yabalandeli.
Ya amazwi nje engingaba nawo kubalandeli bami ikubonga, ikubonga uthando lwabo, ikubonga isupport yabo, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, sikhuphulwa ngabantu. Ngibonge kakhulu kini nonke ngezindawo ngezindawo. Ilizwe engitholakala kulo okwamanje ngihlala kwele South Africa.
Had them in divide. Wanna buy you house on the hill, just a cool panda. Watch how you flow, watch how you flow. Supposed to be so name. So fucked up, pressure got me locked up. Thinking about the things that I left. Have a niggas thinking about the sex. Fucked up, feelings really locked up. Mama don't cry, I'm giving all this best. So giving all I got, we heading to the top. And I ain't going back, I promise you the world. And same thing when we flims. Go to make your way, it's me, mama nest. It's me, mama nest. I pray that God answer all my prayers. Cause when I be down on my knees, I wanna blow, I wanna glow, ayy. Mama, 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 anything. Mama, 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 anything. Nobody got me She didn't get in her, but I prayed to my God, it's just a hole for the world.
Nilete mbali ukholisile umculo ka JCB, umculo womdumo we hip hop. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili siloke sisonke kodwa ke singeke ehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abantu abathu bamunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa umgodi owenjiwa igolide oBay House Mine oseChegutu. Selugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.